Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesibili mhla ka 24 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amazwi akho ubaba uSibusiso kabusekanga ngoba ukukhuluma sigqibela iqiniso yikho kungalunganga. Uthini ubaba uSibusiso ngalabo abalamancwela ka 2008?
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi uhulumende uzaqhuba ukhetho olukhululekileyo, kuthi nxa umongameli Mnangagwa enqotshiwe uzavuma ukusuka esihlalweni. Kodwa abanye ngabakukholwa lokhu.
Hayi, inyathelo lelo siyalizwa sibili, kodwa kuqakathekileyo yikuthi amapholisa azakwanelisa yini ukuthi enze umsebenzi wabo.
Amabandla ezombusazwe amukela ukusungulwa kwemithethwandaba ezahluza amacala odlakela oluphathelane lokhetho. Umbukiso walonyaka wamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhlanje koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uthi ukhetho oluzayo luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo kungeladlakela lokwethuselana. Njalo uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa kasoze eyalele embusweni. Umoyo wethule amazwi la eseLondon kwelePilitane izolo lapho abenxuswe khona inhlanganiso yeChatham House ukuthi akhulume ngelakusasa leZimbabwe. Wengeze wathi uhulumende ufuna ukulungisisa ubudlelwano bakhe lamanye amazwe, yikho nje ethembisa ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umoyo ucele eleBilitane ukuthi liphathise eleZimbabwe hathi ngoncedo oluya ebantwini kuphela olufana lokudla, kodwa langenhlelo zokuvuselela umnotho. Ucele osomabhizimusi bakweleBilitane njalo ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe ngokuvula amabhizimusi kunhlangothi zonke zomnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana.
Amazwi akho ubaba uSibusiso kabusekanga ngoba ukukhuluma sigqibela iqiniso yikho kungalunganga. Uthini ubaba uSibusiso ngalabo abalamancwela ka 2008, abalamancwela ka 2003 la ka 2001, usehla usiyafika ngo 1982, bakhona abalahlelwe emahlathini, abangcwatshwa emangcwabeni angcwaba abantu abaningi. Kumele ukuthi nga umbuso kababa uMnangagwa uqinisekile ngenkululeko leqiniso, ngabe kuyabuya yelwe muva ukuthi laba abayizintandane baboyise labo nini abangakwasibanga ngathi bakhululeke ngeqiniso. Inkulumo yakhe igcibela iqiniso kayilivuli, ayela qinisa inkulumo yakhe.
Uthi ukhetho bazaluqhuba ngendlela ekhululekileyo ezasuthisa wonke umuntu ngoba bafuna ukuba eZimbabwe libuye lidlelane kuhle njalo lezizwe zomhlaba.
Akutsho ngumgunyathi engathi mina yi-bribery. Ngobana singathi thina ukhetho lwalonyaka lungabi lodlame, kungabi labashiselwe imizi, kungabi labahlukunyezwayo. Kodwa bakhona abantu abavele sebahlanyelwa enhliziyweni zabo lengqondweni zabo ukwesaba kwakudala abalamanxeba. Umuntu owatshaywayo, owabulawela unina, wabulawela uyise, wafihlelwa umalumakhe, uvalo alokhe lalo lusuka ngo-1985 lokhe lalo. Kungeke ukuthi wena umuntu onjalo ukhululekile, uyavote sesaba ukuthi ngavota ngenye indlela bazabo buya labantu abangibulalayo. Ukuthi nga umbuso kaMnangagwa lo kaSibusiso Moyo uleqiniso, ngabaqala bayethoba amanxeba, bayethoba ukwesaba, bayethoba ulwazi lwalabana abalinyazwa kudala luphele bese siqala kutsha phansi ekhasini elimhlophe elingabhalwanga lutho sithi sesiyavota ngokukhululeka. Ukwesaba abakuhlanyele ebantwini lokho kukhona abantu lokho besesaba, ababulawayo bayesaba, abalahlekelwa izihlobo bayesaba. Ngakho umkhetho olula abantu abayesabayo alukhululekanga.
Ucele njalo eleBhilitane ukuthi lixhase eleZimbabwe kunhlelo zentuthuko hathi ukuliphathisa ngokudla kuphela. Ngakho uthe osomabhizimusi bakweleBhilitane kumele bazetshala izimali zabo eZimbabwe esithi zizagcineka kakuhle. Uthini ngalokho?
Singakubisela emuva ezifungweni ezenziwa ngumgabe ngemva kwenkululeko. Wacela abengilandi ukuthi bakhululeke babe lomusa babe lothando bancedise ingqubekela phambili kweleZimbabwe. Esenza njalo ubaba umgabe echayinja efihla umphini wathabalalisa usapho lonke lwabantu emathebelelendi ngogodo wabulala wabhidliza kodwa ngale kumaBhilitane lama-America lama-German lama-Russia emamatheke sithi asisebenzeni sithuthukiseni ilizwe kodwa ngemva kwakhe phephuluza abantu eqedisa ilizwe. Abakwenzayo obaba uSibusiso Moyelo baba umnyango wakho kunjengakhonoku ukuchayinja ufihle umphini uluma uphozisa. Inkululeko le ngqubekela phambili yeZimbabwe izabonakala ngokwazi iqiniso lokuphela kokwesaba loxolo lokukhululeka kwabantu beZimbabwe bona hayi abengilandi. Ngakho amanxeba la abantu abalayo alungiswe nini apholiswe nini labana abalahlekele egangeni bangcwatshwa ngamanqe lamakhanka balethwe nini ezizalwaneni zabo ukuze kube lenkululeko kube loxolo kube lomusa phakathi kwabantu.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe. Amabandla ezombusazwe athi ayakwamukela ukusungulwa kwemithethwandaba ebhekane lokuhluza amacala odlakela oluphathelane lokhetho lwalonyaka. Umsekeli kasikomitshi wamapholisa umnumzana Erasmus Makodza utshele intathelizindaba izolo ukuthi le mithethwandaba isungulwe kuzo zonke izigaba zelizwe. Wengeze wathi abazafunyanwa behlukuluza abanye kumbe bebethusela ngenxa yezombusazwe bazabotshwa bagwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka efika elitshumi. UMakoza ukhuthaze amabandla wonke ukuthi akhankasele ukhetho ngokuthula njalo aqhube inhlelo zawo zokukhetha abazancintisa bewamele kungela kudlephana lokutshayana. Sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena ozancintisa kuma-primaries aleli bandla edinga ukumela itsholotsho North edalele ephalamende. UGawule uthi izaphathisa ukwenqabela udlakela limithethwandaba.
Inyathelo elihle kakhulu ethathwa nguhulumende ukuthi adale amakhothi lawo ayiwo azancedisa ekutheni amakhesizana lawo asetshenze masinyani kungazaba lokuphuza njalo ngendlela ebalulekile. Ikakhulu lokhu kukhangelela ukuthi ngendlela uhulumende okhokhelwa ngoba uMnangagwa ozama ukuthi aveze sobala ukuthi ufuna ukhetho lolu lube ngumhlobo bani wokhetho, ufuna ukuthi ukhetho lolu lube lokuthula. Yikho lokho ekuthumayela nje kukhuluma ngokuthi hatshi asifuni ukuthi kube lodlakela, asifuni ukuthi kube lodlakela. Ngakho-ke xa kusiba lodlakela amakhothi esekhona laba abaza kwenza udlakela bazabe besiya emthethwandaba besiyatongwa amacala abo odlakela nala esikhuluma ngawo. Ngokunjalo kutho ukuthi konke lokho uhulumende ulungiselela ukuthi ukhetho lube lokuthula kube lokhetho lungeladlame ngezinye indlela yikho okuqondwe nguhulumende ababa uMnangagwa.
Ubona ukuba khona kwemithethwandaba le kusenqabela yini abantu ukuthi bethuselane bagamulane kuyiwa nje kukhetho kumbe solwedlule lona ukhetho?
Ngibona umthethwandaba lo usenqabela ukuthi abantu benze udlame njengoba sebebone ikakhulu kuzaba kulutshwane ukuthi lanxa kungaba khona ngoba abantu babekwazi inyathelo ezathathwa ukuthi bazathathelwa inyathelo elibanzi uhulumende ukuthi bajeziswe ngokwenza udlame. ngokunjalo kuzaphungula mhlawumbe sizabona udlamela usehle kwakathethi emthethweni lethe ngokudaleka kwamathethwandaba le eyokuthezisa labo ababebethe badala udlame kuphambanisa ukhetho abantu amanye amazwe besesikhangelela njengabantu angani nasengabantu vele abangayenzanga ukhetho olukhululekileyo abalenjongo ezokungcolisa nje umsebenzi oyabo yenziwe ngurhulumente ukuthi kube lo khetho olukhululekileyo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi yebo uDlakela lukabikhona kodwa kulokwethuselwa kwabantu iZANU-PF kwezinye indawo khona ngapho echolocho kuminjani?
Mina ngathi ngabona labo abantu yibo kuthiwa balamanga labo ke sesikhuluma inkundla yodumamele yibo abantu abalamanga. Mina ngathi nje akulamsindo kulokuthula silokumangalisayo. Ngathi nje kulabanye ikakhulu mina into engiyanginanzelele ngikunye intungameli ngabe sikhuluma ngokwamabandla bandla amabandla ngamabandla. Mina into engiyibonayo amabandla ngamabandla yiwo angane alokunye kuyizinto kwangaphakathi okwangaphakathi kwemizi yabo okungahambi kuhle khona ukuthi abantu abanye abantu babe besilwa ngamandla ukuthi bangene ezikhundleni lezi besenza indlela zonke zokuhamba nje kuthiwathi kuthiwathi lokwethusela abantu nje uthela umuntu abantu abasebandleni linye ukhuluma ngomunye umuntu abantu kwelinye ibandla yikho kuphela okukhona nje yala lokho akukhethile ukuthi kwenziwa yiphi liphi bani amabandla akwenza nje ngokunjalo khona ukuthi umuntu uyathela umuntu ethitha omunye umuntu ngenxa yokuthi uyamcontesta semthitha njenge-enemy semenza nganti umuntu lowo sehambe ekhuluma kubi ngaye yikho kubi nje kuphela okukhona engikubonayo ngoba abantu abafunde kuphela ukuthi xa umuntu izokuthiwa idemokrasi nalezi khuluma ngayo dungamele ukuthi umuntu kumele avume ukuthi yena ukuzethi ukhethiwe umele kube lokhetho kanti uzangena njani ungantiwa umuntu wanokungena nje esibayeni ingane inkomo lalo engena esibayeni ungazange ingane inkomo lazo ziyabalwa njani edibheni ukuthi zingaki ngokunjalo vele umumo nalowo yiwo otholakala edungamele andazi kulokuthula okumangalisayo lokuthula okuhle kakhulu and kungaqhubeka kunje sizaba lokhetho oluhle kakhulu olumangalisayo olukhetho but kona kwane ngikhuluma ngako kwamabandla tubandla uzathola konokwana yikho nje okungani omunye umuntu uyawubona ukuthi umuntu lokade uzama ukwenzani ukuthi umangala uthi abantu laba indaba bepheuyenza izinto ezingalamutho njalo ezingafanelanga zenziwe.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU-PF. Isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Thabita Khumalo uthi lanxa beyamukela imithethwandaba le kabakabi leqiniso ngobuqotho bayo.
Hayi, inyathelo leli siyalizwa sibili kodwa kuqakathekileyo yikuthi amapholisa azakwanelisa yini ukuthi enze umsebenzi wabo ngoba sonke siyakwazi ukuthi amapholisa kuleli lizwi ngamapholisa ahlonitshayo ngaphandle kwamanye amazwe benza umsebenzi omangalisayo kodwa udubo olukhona yikuthi bangabuya ekhaya sebefuswa ukuthi benze intando yezahani. So esingakwaziyo lapha yikuthi bazanelisa yini ukuthi babophe abantu abalodlakela ngoba sonke siyazi ukuthi abantu abaqala udlakela izani sikhuluma sinjenje emaphandleni sokadiploya amasotsha angu-5,000. So umbuzo esabe sesizibuza manje ngokuthi khathi masotsha asedingani-ke emaphandleni wona kumele bahlale emabharakini ngoba umsebenzi wabo kulondeleza ilizwe leZimbabwe hhatshi ukuhlukuluza abantwana besezimbabwe hlukuluza nje ngokuthi izano iyabe sibatshele ukuthi benze njalo.
Ngezinye indlela akaliboni yini imithethwandaba le isebenza kuhle mpela ibajezisa labo abeZANU-PF abangatholakala besephula umthetho?
Thina esivela khona kathesi ukuthi esisithi thina singatshaji ngebandla le-MDC kokela ngubaba bakuzogetanisa ngahamba emaphoriseni sifithi siyaripota ukuthi sitshayiwe yike sasibutshwa oma sitshaya babe yibo thina esibatshayileyo. So sizakuma sike sibone ukuthi njengoba kuthiwa sokule nguquko sokuzaguquka yini emakhodi yini sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC lo daba lethu olusemakhodi nganini sikhuluma kunjenje. So sifuna ukubona-ke manje ukuthi bazakupha omantshi ithuba lokuthi benze umsebenzi wabo ngendlela umthetho efuna benze lowo msebenzi lapho esesizakholwa khona ukuthi hhayi kuyathembisa ngoba kakhathesa izani phela iyandisa ukuthi uma lisemgwaqweni itshengise ukuthi ifuna ukuthatha isandla sokudla lapho ifuna ukukhona siya khona kodwa wena ungele kunanzelela onyathela ngamabreki uzayibona isiqhansa futhi sesiyaphezulu so sizakholwa sesibonile umsebenzi wangkhona usuyenza ke
ukhuluma ngamasotsha elithi athunyelwe izano emaphandleni kodwa Eliya kulandula lokhu leli bandla lithi akulanto enjalo likhuluma njalo njengoba liyakwazi ukubana lizanqotsho.
Hayi kasikhulumi ngento esicabangelayo. Umkhulu wamasotsha waphuma ikhuluma njalo nje akulotshiwe kulembini. Ayisithi sakukhuluma silandela kwakhuluma ngezinye zenkokeli zabo. Kodwa esikutshoyo yikuthi kanti kambe njengabantwana baseZimbabwe sizahlala sihlukuluza nasisodwa ilizwe lichitheka lisenzenje sisithi sifuna ukuya ngaphi sitshiyelana abantwabethu
ukuze ukhetho luqhutshe ngendlela lani lizizwe likhululekile ngoba esikhathini esinengi landukugcona ibandla leZANU PF kuyini elingabatshela khona ukuthi hayi ZANU sifuna lenze so ukubana lati sizizwe sikhululekile njalo ukhetho sivuma ukubana hayi luqhutshe ngendlela ekhululekile
njengebandla thina leMDC sesaloba ugwalo saluleluzeki sikhala ngendaba esithi khona ngama-electoral reforms. Ngizakupha umzekeliso. Khathi sikhuluma kwenje nje kuqakathekile uma sesiya kukhetho. Kudlathi lanxa sihamba, sihamba sikhululekile. Ukuthi sikhuluma ngama-ballot papers la. Iphepha langikhona elithengiweyo, lithengwe ngaphi, ngubani. Njalo ozaprinta lawo ma-ballot, ngubani, ngaphi. Ngoba nathi kumele sikwazi, sibone kusenzakala. Ube zithi sibe kwazi ukuthi ezinye izinto esizizwayo ezenzakalayo nxa kuprintwa sibe kwazi ukuthi siyazenqabela sizithini. Nxa seliprintile ibhalothi lona lelo, ligcina ngaphi, ngubani. Njalo kuprintwe amabhalothi amangaki, sikhangela abantu bahambe bayarejista. Nxa sinyangezile kungezelele ngenani elinganani. Ukwenzela ukuthi nxa sesiqedile akulazi ukuthi thina siprinte amabhalothi ayi 8 million uzokuthi awuvote abantu abangu 15 million. Yizo zezinto esifuna bazazi kusenza ukuthi zimi njani ezinye zangkhona khathesi sikhuluma kule voters roll kumele siyibone ukuthi bona laba abantu esithi abarejistile yibo yini abarejistayo ngendlela okwenziwa ngayo amabhizinisi nenombolo esaziphiwa yizeki ezazikhombisa ukuthi endaweni enje kurejista abantu abangaka endaweni enje kurejista abantu abangaka ayikhona ukuthi sithi vumbu vumbu sithi siyavuka sizokuthiwa lapho kwakurejiste khona abantu abayi 500,000 sokurejiste 1-2 million barejiste nini yoni zeki yangkhona sophonga ukuthi gaga so bavule nini bengatshelanga uZulu ngoba kathi sinesikwaziyo wonke umuntu ongarejistanga kumele ahambe emahofisini awe zeki kakusele lokhana ukuthi izeki yalanda abantu so laba berejista isikhathi bani ngaphi ngezinye zezinto esinibazazi zonezo so nibangasinika i-voters roll sizanelisa ukuthi sibone ukuthi uhamba njani njalo sonke siyazi ukuthi ngesikhathi sirejista kwakuthiwe khona siyasebenzisa isithupha kumbe ama-passport so kumele sibe kwazi ukuthi ama-passportini laba bangaki yiwo yini ama-passport nalawa okuthiwa arejista ezithupheni yizo yini so kumele basinike ubufakazi bona lobo abathi bona bangeke basiphi so ngezinye zezinto kumele babonke bayazintshintsha so nezo bangazitshintshanisa besikalelana
Unkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umbukiso wezamabhizimusi oqhutshwa mnyaka ngomnyaka oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala namhla kobulawayo. Abazabukisa lonyaka bakhangelelwe ukuba banenganyana nxa kuqathaniswa laseminyakeni edlule. Umbukiso lo uzangenwa ngamankampani amakhulu lamancane aweZimbabwe kanye lavela emazweni achiyeneyo. Eminyakeni eminenge edluleyo bese lehlile inani lamankampani abukisa impahla zawo e-trade fair. Ngoba bebalekela ukubhidlika komnotho welizwe lombuso kamnumzana Robert Mugabe. Ingcweti zithi ukususwa kukaMgabe embusweni libutho kulakho ukupha amankampana kwamanye amazwe umdlandla wokuzebukisa. Elebotswana ngelinye elithumele osomabhizimusi balo ukuyabukisa abakuthengisayo e-trade fair. Kubika uMartin Ngwenya.
Ama nkampani akwele Botswana athi abona iZimbabwe njengomkambo omuhle wokubukisa impahla kanye lemsebenzi yawo ukuze athole ibhizimusi. Kungakho akubona kufanele ukuthi abukise njalo embukisweni weZimbabwe International Trade Fair. Amankampani kakhulu akuhlangothi lwamafekithali alungisa impahla akhokhelwa inhlanganiso ebona ngokukhanga ibhizimusi kwele Botswana eBotswana Investment and Trade Center iBITC yiwasembukisweni weZITF lonyaka. IBITC ithi umbikiso weZITF usezingeni eliphezulu, iyindawo lapho amalunga ayo angenelisa ukukhanga amehlo awebhizimusi. Umphathintambo obona ngobudlelwano beBotswana lamanye amazwe uMnumzana Vincent Seletsa uthi iZimbabwe ngumakhelwane oqakathekileyo kakhulu kwezokuthenga lokuthengiselana, ikakhulu amazwe omabili ekhanele kwehlisa ukuthembela kakhulu kule South Africa ekuthengeni impahla.
Zimbabwe is a very, very significant player in terms of what the potential it has.
Zimbabwe liqakathekile kakhulu ekuthengeni lekuthengiselaneni ngoba sithola enye indlela engayisiyo ukuthenga elizweni leSouth Africa kuphela.
UMnumzana Stan Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eHarmony uthi uqakathekile ukuthi amazwe omabili aqinise ubudlelwano kwezokuthenga lokuthengiselana, ikakhulu umafuna ukusuka ekuthembeleni kwele South Africa.
Into esikade siyimelele kwesikhathi eside ukuthi amakhampani asebenzisane leZimbabwe bekhangela okungekho eZimbabwe, abeZimbabwe labakhangela okungekho eBotswana, ukuthi amazwe la ame ukusebenza kakhulu leSouth Africa basebenzisane bona bodwa.
Omunye okubhizimusi yokuthenga ethengisa izimithi ezifuyo phakathi kwamazwe omabili uMnumzana Rodwell Moyo uthi uyakuthakazelela ukubukiswa kwamankampani eBotswana eTrade Fair ngoba kulithuba lokuqhelisa ubudlelwane kubhizimusi.
So kuyithuba elihle ukubona amakhampani eBotswana ebuya ezi-exhibitor eTrade Fair. Thina ama-exporters ezinto ezijiyajene eZimbabwe sizathola amathuba okukhulumisa lomabhizimisi beBotswana lapho esizabumba khona ukudlalana okuhle okungaphakamisa umnotho wamakhampani zethu ngapha ekhaya lamakhampani zaseBotswana.
Inyakenye eleBotswana lithumele amankampani alithumi lanye ukuyabukisa ezeTITF njalo wonke aveze ukusuthiseka noma nje bekulokukhathazeka ukuthi umbukiso lo awuselasisindo njengakudala. Kodwa lonyaka umumo uguquke kancane kule themba lokuthi ngemva kokungena kwamongameli omutsha Emmerson Mnangagwa, yena okhiphe umbuso wayengomongameli Robert Mugabe, isithunzi seZITF laso silakho ukuphenduka. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHarbron kwele Botswana.
Kumaviki amabili edluleyo lizakhumbula ukuba nasike saxoxa lomgcini sihlalo we-MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo esithi ugatsha lwakhe kalusoze luthathe uhlangothi kudaba lokulwisana phakathi kukaMnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe. Sebeguqule izenzo. Umoyo uthi sebekubone kufanele ukuthi basekele uMakhuphe ngoba nguye umholi we-MDCT oqotho okhethwe kulandelwa umthetho sisekelo webandla.
Sithethisa ngothi ngoba sithe sibhekisisa ukuthi i-constitution yethu ebandla le-MDC kahle kahle ithini ngokumele kwenziwe ma inkokheli ingashona. In this case umongameli uMorgan Tsvangirai owasishiya mhlaka February 14. I-constitution ithi lowo ngu-deputy president kumele abize i-extraordinary congress kungakapheli inyanga ezingu-12 njalo kumele leyo congress ayi-announce at least a month before isenziwe. And sithola ukuthi umongameli Khuphe ulandele umthetho we-constitution yethu to the T, wayibiza i-congress beza abantu ba-electa i-leadership entsha. And so because of khona lokho kwenzakeleyo lathi-ke sesidecide ukuthi kungcono silandele i-constitution yethu sisapote lokho kwenziwe libandla lika-Dr. Khuphe.
Siyazi bakhona abanye khonapha abathi sebalixotsha ugatsha lwenu, bathi solwaxotsha eMelika sokulogatsha lwabo. Ngakho lokhu sokusitsho ukubana selehlukene vele njenge-MDCT khonapha eMelika.
Well, laba abantu okhuluma ngabo besivele singabambananga labo from kudala, ngabantu nje abakhontesta i-Congress yethu ka-2011 baziwa kuleyo Congress, they've never been members. Ngoba iconstitution yethu ithi membership yethu is based on ama subscriptions. If kungadlula 3 months ungabhadalanga ama subscription akho, you cease to become a member. Laba abantu okhuluma ngabo bazithi bona basixoxile, sazi ukuthi basixoxe bona beyini ngoba bengasiwo ma-member e-MTC. Ungababuza ukuthi bagcine nini ukubhadala ama-subscription abo. Thina izimali esizaziyo abazibhadalayo was ngo-2011 lapho ababhadala khona just ukuthi ba-conteste ku-Congress hoping ukuthi maybe bazowina. Other than that, i-membership yabo as far as we're concerned yalapsa kudala. So I don't even know ukuthi mabe zibona baxosha thina, basixosha on what basis njengoba bengasokuma members. Njengezizalwane zeZimbabwe ezibone udubo from izanu for iminyaka yonke le opportunity ukuthi sisebenzisane, sibambane, siunite, sivotele uDr. Khupe ngoba so far nguye nje kuphela esimbona ele power engakonisa ukuthi siwise izanu PF ngoba ulandela umthetho weconstitution yethu. Ungabheka even i-team yakhe ibalance namakhosikazi lamadoda 50-50. Ubheke also le tribal line, yiyo nje engingathi party, the only party eZimbabwe khona manje engingathi it is gender and tribal balanced, ngoba ibalansekile sibili kakuhle. Ayilabandlululo, ayilanepotism, ayila tribalism, ayila gender discrimination. It's a well balanced leadership team that I think is going to resonate kakhulu nabantu bakithi ekhaya.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcinisihlalo we-MDCT kaNkosazana Thokozani Khuphe eMelika. Icele likaChamisa lalo selile nkokheli yalo lodwa eMelika eliyikhethe kumaviki asanda kwedlula. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court koBulawayo ukhangelelwe ukwethula isinqumo sawo kudaba oluphathelane lombango webizo le-MDCT namuhla. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parire Nyatwa uthi umumo usubuyelile kusimo sawo sansuku zonke esibhedlela zikahulumende ngoba abongi labongikazi abakhalale umsebenzi ngeviki edlule sebebuyelile emsebenzini. Uthi abongi abaxotshwe nguhulumende phezu kokukhalala umsebenzi lokhu labo bavunyelwe ukuthi babuyele. Kodwa imbiko esiyitholayo ithi kwezinye indawo abakhokele ukutshengisela lokhu sebetshelwe ukuthi kabasoze baqhatshwe kakutsha. Koso ya mude, mokutula bazalwane, ingoma ka Babes Wotumo ehamba lomampincha. Inzisa nje yokulivusa ekuseni ngelanga lango lwesibili. Ayike isikhathi sezihambile zihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo ubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi uhulumende uzaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo uthi umongameli Mnangagwa enganqotshwa kasoze eyalele embusweni. Amabandla ezombusazwe amukela ukusungulwa kwemithethwandaba ezahluza amacala odlakela oluphathelane lokhetho. Umbukiso walo nyaka wamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhlanje koBulawayo. Kwaneleke mthwakazi omuhle, litshone kuhle, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngesikhathi sika half past 7. Lilo Chris Gande, mina asihlanganeni njalo kusasa ngesikhathi sika half past 6. Litshone kuhle mthwakazi omuhle, matukanduna bafubhatila.